Yesu uyangazi Thixo wami uyangazi sukela nzalwa uyangazi moyo ongcwele uyangazi Nkosi Yesu uyangazi Thixo wami uyangazi sukela nzalwa uyangazi moyo ongcwele uyangazi ngiseselihlili uyangazi moyo ongcwele uyangazi ngisasesiswini sikamama uyangazi moyo ongcwele kube wena wawungekho kube ngafela endleleni kodwa ngiyabonga umuso mkaka uyangazi amazulu kube wena wawungekho kube ngafela endleleni kodwa ngiyabonga umuso mkaka uyangazi amazulu uyakwazi ukhala kwami ba uyangazi moyo ongcwele uyasazi insisi zami uyangazi moyo ongcwele owahlalwa phansi owahlelwa ngempilo yami uyangazi moyo ongcwele uyangazi amazulu owahlalwa phansi owahlelwa ngempilo yami uyangazi moyo ongcwele uyangazi amazulu lapho ngilele ekhansini ngikhula uyangazi amazulu lapho ngikhala inembezi uyangazi amazulu
empilweni yami mama uyangihola endleleni